kukhangelelwe ukuba kuzakuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awokupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum, umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuzakwenza ukuba apake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold, umtshayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika, i-US $50, ukupaka santando okwamaviki amabili, kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika, i-US $30. Okwamanje abatshayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo, umtshayeli womtshova othwala uZulu enzikini yedolobho, uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imbono, kodwa ke hayi, njengoba bona sebekuspecifikile sesizathatha nje akhona lokhu. Kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadalele i-30 days kuyabe kunzima, ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona. Nge-situation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu, la le fuel iyadula, so ukuthi ubhadalele i-30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leyo vele akuyenzi, into zangkhona ziyadura. Ungathi $90 per month mina ngiyabe ngihola malini nxa kuzakuthi i-parking ifuna $90 per month mina ngiyabe ngihola malini. Akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever. So vele hayi, lokhu asisoze sikuvumele.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kuba lani. Ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stress susiba le BP kuba le mota ngobulawayowheres izinara abakwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 uyinjey uyaqhubekeka impilo yangkhona i-easy, uyazihambela we-evo yakhona, uzibhakela pho yakhona around the country yakho, uyahamba uyapho yakhona ngela problem than ukuthi ndibhaking bhatale ukuma ngayenzile uthi ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le, imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo wabukeke ibakhona. Yikho sekudingeka manje. Yebo, kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphuma ingalindlela, uyabhadala ngenyanga, ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka, mba amafika amangaka, kumbe insuku ezingaka. Konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo, iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka, baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenze okunye, ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemgwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye, ikhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abatshayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abatshayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.